Ezindabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webutho uGeneral Constantine Chiwenga uthi abakubutho abasoze bagoqe izandla kuxotshwa ama-war veterans kubandla leZANU-PF. Ihlandla lesibili lohlelo lokubhalisa kutsha amagama abantu kuluhlu lwabavoti luphela namuhla. Izakhamizi zentalane eGwanda zikhala ngokwethuselwa ukuthi zisakala ukuthi zivotele bani phansi kohlelo lwe-BVR. Ugatsha lwe-National AIDS Council lwenza umbuthano wokukhuthaza ukuzivikela kumkhuhlane efana le-HIV loweshukela owe-diabetes ngesikhathi kunanzwa limkhuhlane kuwonale viki. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngembiko yomkhokheli webutho uGeneral Constantine Chiwenga eyokuthi abakubutho abasoze bagoqe izandla kuxotshwa ama-war veterans kubandla leZANU-PF. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu yale VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.